Kulezinsuku abantu be Hope Fountain balale bequthile njengomvundla belinde izifuyo ngoba masela sevuke uBhova ukhulu Peter Sibanda omunye okhalayo.
Bathi inkomo zami ezingu-4 zabulawa inkomo lezi ngazithe sibaye ngazivulele ekuseni. Ngithenge zivulele ekuseni zisentambama ahlangana namatholisi ewodo. Ngahle ngasuka lapho ngaqonda ukudinga ngadinga sibili okwesikhathi esithile. Ngahamba emaphoyisa ewodo ewodaphoti ngaripoti.
Umnumzana Enoch Nkiwane laye uthi amasela atshaya abhuqa esibayeni sakhe.
Siyazama ukuthi ngadinga inkomo kodwa inkomo bazitshontshe sihamba tshontsha 7 zitshontshwe last month. Angazi-ke ukuthi singasizakala ngandlela bani ngoba indlela eyenzakalayo enkomeni la ayimnandi. La masela ungaze wabone akula plani ukuthi uya i-acte uzaba acte kanjani babaleka futhi. Angazi ukuthi-ke indaba enjalo ukuthi singayenze njani. Siyazama abantu bakhona ukuthi sibabambe akunzima. Ababambeki.
Omunye njalo osebuhlungwini ngugogo uSthembiso Nkomo owatshontshelwa umhlambi wonke.
Inkomo zahamba ezingu-10 sazibonakali sahle zafa ezinye bahle bathi baziquma bahamba bathatha badlela badlela ngaphi babedlile ekhona legangeni. So ikondinga ngenkomo zami ngibuhlungu.
Kunabanye abathi inkomo zabo sezivalelwa ezibayeni lapho ezinikwa khona ukudla ngenxa yokwesaba ukuthi zingatshontshwa. Umnumzana Stanford Nkomazana omunye wabo.
Sizivalele siyazifida sivalekela amasela ayisesitshontshelwe kakhulu inkomo. Sitshontshelwa zingaphuma ziyahamba kaziphenduki ziyabulawa sibone ngamakhanda udinga inkomo ukhathale. Sesasibona kungcono ukuthi-ke sithengise ezinye sithole ifide ukuthi sizifide. Uhlupho esilalo kasikwazi ukuthi uhulumente uzasincedisa njani kodwa-ke sile hope amasela amaningi azabanjwa.
Ngenyanga kaNcwabakazi lonyaka esakhamuza koBulawayo sabamba isela lihamba ngemota lithwele inyama yenkomo eziyisikhombisa. Inyama le yayingekamnumzana Zenzo Luphahla oyiHope Fountain. Yena sotshontshelwa inkomo ezidlula amathumi amane.
Ezi ayisukuthi ngiza kuqala vele bahlezi betshontsha okwakuqala babesatshontsha esibayeni ngathi sibe sibetshayela egangeni. IHope Fountain vele ezihole vele imizi from village A, B, C, D kuyatshontshatshontshelwa. Amapholisa angazi ungaripota akula follow up kababuye ezithi zikathesi mina ngatshontshela ngitshontshelwe abezanga bayabuye kuground bezobona inkomo ngokwa ezinye izaganyulwa.
Uya phambili uluphahle sithi amapholisa asehlulekile ukubamba amasela abatshontshelayo.
More than 100 inkomo ezitshontshwe uphonte but akula abakazibambi lutho and kuluthiwa kule anti-stock theft. Kanti i-anti-stock theft ngeyehofisi yini kumbe ngephumela phandle ibuze izikhalazo zabantu. Anti kumele ibe iphume kuground isebenze ebantwini ingasebenzisi ehofisini ngoba ezithi zikathesi inkomo ziyabulawa kababuyi kuground bezobona ukuthi kanti inkomo zibulawa ngaphi eHope.
Abanye abahlali bakulindawo sebecabangela ukuba abatshontsha inkomo zabo badlelana namapholisa. Isikhulu samapholisa koBulawayo Inspector Bednico Ncube uthi lanxa abantu belensolo namapholisa abaphanyeke udaba labo kunkokela amapholisa edolobheni leli.
Ma ukukhona umuntu ole information loba injani kabuye emapholiseni eprovince azobona abakhulu beprovince loba kungubani loba kuyimi engithintekayo endabeni zenkomo ngoba inkomo ikakhulu kwendaweni yemaNdebeleni lapha yilo igugu labantu. Uma ekhona othintekayo loba kunguncube ethinteke endabeni zenkomo limbhodi uncube lingayikhona lingahambi ku-officer in charge kancube lapho buyani eprovince liyekhuluma ukuthi silomapholisa kumbe silomuntu esibani ubambene lamapholisa onje 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 indaba lesilwiseni sonke.
Akwaziwa ukuba zingaki inkomo ezitshontshwe Hope Fountain kusukela ngozibandlela lonyaka. Ngiyimele Studio 7 igama langu yenza Jesus Band.